VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kulusizi ukubana inani labantu ababanjwa lomkhuhlane liyaliqansa and ibona ngazathi kuzaba lusizi kakhulu ukuthi isikhathi esesilanda isomqando emazweni amaningi yikho inani langkhona elikhule kakhulu.
Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamachumi amane lasishiyangalombili 48.
Umuntu othe gaxothelwanga ukuhlambalaza abesimame abesifazana beMDC gaxothelwanga ukuthukana lo Monica Mtswangwa kumbe uChris Mtswangwa uxothelwe uqabana lo Sibusiso Moyo.
Obe ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Motodi sexotshwe umsebenzi ngumongameli Mnangagwa ngemva kokuxabana lezinye iziphathamandla zeZANU-PF. Amazwe angentshonalanga asechothoze uhulumende kaMnangagwa ngokuqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumachumi amane lasishiyangalombili 48 ngemva kokutholakala kwabesifazana ababili belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili laba bafike elizweni kunsukwana ezedluleyo, omunye evela kwele Botswana kuthi omunye obevela kwele South Africa. Asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu belitshumi lasishiyangalombili. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 329,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe yinto esichiye inengi lithithibele. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana inani labantu ababanjwa lomkhuhlane liyaliqansa and ibona ngazathi kuzaba lusizi kakhulu ukuthi isikhathi esesilanda isomqando emazweni amaningi yikho inani langkhona elikhule kakhulu. So thina njengelizwe sesingena emqandweni kuzaya kuqansa. Okulusizi ukudlula konke ukuthi thina ma ukhangela ukhulumeni wethu i-testing yangkhona kayitshengisi ukuba yi-testing esuthisayo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi i-social distance is not there. Ungaza kuyikhulume ngayo emabhasini abantu baye beminyezelene. Imonopoli yona le abayenza eyozubukho ukuthi kube nguzubukho yedwa othwalayo iyenza ukuthi i-transport ibe nilutshwane. Abantu abaningi uma sebesiya emisebenzini kumbeni sebevela khona babe beminyezelene, abantu baminyezelana bedinga ukudla. So mbona ngazathi konke okuzanywayo kuzaba nzima and laba abantu ababuyayo babuya bebaningi and le testing yangkhona ingani kayisiyo liyani esuthisayo ngokufanayo. And abanye kulamahungahunga okuthi bafika bese bedlwele bejoyina izimuli zabo. So mbona ngazathi ukumemetheka komkhuhlane lokhu nge-testing yethu engani ayicaci lokuthi abantu abatestwe labangatestwanga uvele kwenzakalani. Umkhuhlane usungabhubhisa isizwe ngendlela into ezenzakala ngayo langendlela abantu asebekhohlwe ngayo ukuthi kulomkhuhlane.
Ungathini ngodaba lokuthi ababili laba ababanjwe umkhuhlane lo izolo bavele phandle, omunye uvele kwele Botswana omunye uvele kwele South Africa?
kuzenza kakhulu abantu lapha eZimbabwe kubachaye kakhulu ngoba uma kubanjwe ebantwini bona laba bavela out uyabe ngabuya ngeyedwa evela out babuye bebaningi balethwe ngabantu so ngibona ngazathi bona labana abantu ukuthi kuthiwe batreswa betholakale sokusuze yeqalela khona leBotswana izizalwane zeBotswana ezibalethileyo ePlumtree eSouth Africa ababalethileyo so ngibona ngazathi kuyakutshengisa ukuthi awusiye umuntu obuye yedwa ungathi umuntu lo obuye bebangaka ebhasini bafika bahlala baba bangaka how many people was in contact with so ke ngikutshela ukuthi very is not easy to trace yonke le into so ngibona ngathi okuningi sesikufaka emandleni enkosi kakhulu lapha eZimbabwe ngoba thina sodwa njengabantu beZimbabwe abaselizweni lodubo kunzima ukuthi sithi singamelana le corona
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngoyinhlanganiso elwela amalungelo ibhejo likaZulu kusenjalo uZulu weMathebeleland South uthi usedlela evalweni kulandela ukubaleka kwabantu abalithumi lasishiyagalolunye abakade bevalelwe ehoteleni yeNASA eBaitbridge besahlolwa igciwane leCoronavirus. Abantu laba ngabavele kwele South Africa njalo iningi labo lalibotshiwe kulelo lizwe. Kulabanye njalo abahlanu ababaleke kulihotela kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele sakhamuzi seGwanda umnumzana Thande Kozintimkandla.
Laba balekileyo sebeyingozi kakhulu ngobana kabaziwa le simo sabo ukuthi sinjani bazahlangana lobani kutheni kwathini kuba yinto enzima leyo ukuthi abantu bayithathe lula sengathi bangabanjwa masinyane ngobana njengoba nje bebalekile sebeyindane ezijiyeneyo bahlangana labantu abaningi abanye vele ngababazi labo kabazichazi ukuthi babaleke besuka ku-quarantine yinto embi leyo kumele badingwe babonakale baze bachaze zidembali yabuthi besuka lapho bahambe njani ukwenzela ukuthi nxabelela umkhuhlane labo abahlane labo bathole ukuncediswa masinyane.
Manje ngokubona kwakho abantu labo ababalekileyo abasoze befike na endaweni ezifana laboGwanda khona ngapho
yikho esikwesabela khona ukuthi njengoba besuka khona eBrightbridge idolobha elikhulu lokuqala eGwanda engxenye sikhuluma nje sebeke bagudlana labanye abantu ngoba baziwa labo bantu yikho esikwesabela kakhulu ukuthi bayagcina bephambanisa lenhlala kahle yabantu ngoba umkhuhlane lo kuyethusa ngoba akubonakali ngamehlo kugcina kubanjwa imitshina yikho sibili abantu abakwesabelayo ukuthi nxa bengasuka eBrightbridge xa bengapha kumbe bakobulawayo kumbe bangaphi iGwanda ngenye izindawo esendleleni engaba sendleleni yalabo bantu besiya lapho angabe bakhona sisaba kakhulu sibula ukuthi bangabuya besithwalele ukufa lokhu sengathi bangatholakala masinyane lathi sizwe isimo sabo ukwenzela ukuthi sihlale sazi ukuthi kambe ngabe badlulele lapha siphebongakanani into yakhona sibili kumele banje ngokuphangisa badinga masinyane
kubaleka kwabantu labo kungakutshengisani ukuthi uhulumende kabagcini kuhle na kumbe kumele bagcinwe ngamapholisa lamasosha ukuze bengabaleki.
Yebo, engxenye mhlawumbe bangakhala ngokuthi kabaphathwa kuhle kodwa phela kade vele ophethe kuhle ngubani engathi labo bonabo thina esizidlalele ezindlini kubuhlungu kodwa sihlaliswa ukuthi sizama ukuthi siphephe esimeni lesi esikuso. Kakula muntu othanda utshona evalelwe sengitsho khona le mzini wakhe kakumnandi ngitsho kuyadina kuyadaka kuyasinda kodwa kumele ke kwenzakale ngoba nayindlela ayikho enye indlela kwenqabela umkhuhlane lo. Ye, nxa sekuswelakala ukuthi bagadelwe ngamapholisa lamasosha akube njalo ngoba impilo yabo bebalutshwane benjalo ngazake ivunyelwe amanisa ilizwe lonke mbesizwe sonke.
Umnumzana Thande Kozintimkandla yisakhamuzi seGwanda ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kudaba oluphathelane lezemfundo ugatsha olubona ngokuqhotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi imihloliso ye-O-Level le-A-Level elotshwa ngoNhlangula izabhalwa kusukela mhlaka-29 ngoNhlangula isiyaphela mhlaka-22 ngoNtulikazi. Lokho kuvezwe yisiphathamandla salolu gatsha ephalamende izolo. kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi ziya kusola lokhu zisithi ukuhlangana kwabafundi kulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Obe ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mutoli uxotshwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ngemva kokuxabana lezinye iziphathamandla zeZANU-PF. Kumalanga ambalwa edluleyo uMutoli uthe umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kanye lomnumzana Christopher Mutswangwa bamqoqela okubi. Ukuxotshwa kwakhe izolo kuze ngemva kokuba ethule umbiko othi abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathunjwe batshaywa kakubi ngabantu abanakanelwa ukuthi ngama-CIO bangonondindwa abaxabana phezu kwenhlawulo labantu ababebathengisele imizimba. Uthe kulapho ke abalimalela khona. Abesifazana laba ngunkosazana Joanna Mamombe, uNetsayi Marova loSicilia Chimbiri. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umuntu othi kaxotshelwanga ukuhlambalaza abesimame abesifazane abe-MDC kaxotshelwanga ukuthukana lo Monica Mtswangwa kumbe uChris Mtswangwa uxotshelwe uxabana lo Sibusiso Moyo. Yiwo umbuso loyana, yiwo umbuso weZimbabwe. Nxa esethintela phana sethintela lapho kungathintwa khona. Ngoba kungasisibusiso moyo labanye asebenza labo ngabo ED mhlambe lokhe esegangeni khona lapho esingazi khona mhlambe ungabe sowafela khona legangeni kanti ke yena ke yena mthodi lo ngabe kakho esihlalweni namhlanje ube ngene waba nguminisa ngenxa kasibusiso moyo uED waba sesihlalweni ngenxa kasibusiso moyo ngakho ke yumbuso loyana yiba abazusa umgabe yiba abafaka uED nxa ngabe esehlambalaza bona sesilwa lombuso yikho ekhitshiwe kakhitshelwanga konke lokho kunye ukhitshelwe ukuhlambalaza uSibusiso Moyo.
Umongameli Mnangagwa singathi uxotshe uMutoli ngokuthanda yini njengoba abanye bebesithi bayazwanana ngabangane kumbe ufuqwe ngoSibusiso Moyo labanye.
Siyakwazi sonke ukuthi uMutoli ube ngumfana kaMnangagwa kusuka mhlambe engu-Minister of Defense, engu-Minister of Justice, waze waba ngu-Vice President. Ngakho ke kamkhipha ngokuthanda umkhiphe ngoba senyathele lapho kunganyathelwa khona njengoba ngike ngasho uSibusiso Moyo uGeneral uSibusiso Moyo uyumbuso weZimbabwe nxa esenyathele laphana sekufanele uED akhethe phakathi kombuso lokuthi ahambe labangani bakhe bona omthodi ngakho ke akazikhethelanga kube ukuthi under pressure ukuthi akhethe phakathi kombuso kumbe ahambe lalo ujaha kuyacaca ke ukuthi uyakwazi ukuthi umbuso ungapi intambo zombuso zingapi yingakho ekhethe ukuthi ahlukane laye asale embusweni la laba bayibo abalamandla
khona ukulwisana kunkokheli yeZANU-PF okukhulunywayo wena uyakubona yini?
Akuzwanwa kuZANU-PF kulezi phithiphithi zamaqembu esingathi ngama-faction okudalwa yikufuna isihlalo. Wonke umuntu olaphana ufuna isihlalo ngokuba ukuba sesihlalweni kwenza ukuthi kube lula ukuthi webe ungazi wabotshwa uqhubeke utshontshe ungabotshwanga. Okwesibili kubangwa ilizwe ukuthi kambe ngabe liya endaweni eqondileyo yini ngokuba umnotho siwadilika ngendlela enkulu kakhulu lokhe kwangena nalo uhulumende. Ngakho abanye bayesaba ukuthi ngo-2023 ZANU-PF izaluza ukhetho nxa ezomnotho zinje babanga zonke izinto banga ukukorruption ephakathi kwesizwe babanga isitsha ukudla ukuthi yimi esemfanele ngidle kathesi babanga ukuthi bangaluza ama-election babanga izihlalo bayalwa nje bakuyaphithizela phakathi kwezanu-PF akula kuzwana.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekubulawayo. Amazwe angentshonalanga izolo achodoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokwephula ilungelo loluntu kanye lesisekelo sombuso welizwe. Kulandela ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kweziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu kanye labesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapolisa balimala kakubi. Amazwe agoqela eleMelika, eleBritane, eleFrance, Germany, Greece, Italy lamanye. Amanyene ethula umbiko okhuthaza uhulumende ukuthi adingisise ngokuthunjwa kwabesifazana beMDC abathi uNkosazana Joanna Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNetsai Marova njalo abophe labo ababathumbayo. Amazwe la athe njalo amapolisa atshaya izelamani zakobulawayo uNkosazana Nokuthula loNtombizodwa Mpofu kumele ajeziswe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ewoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu.
Kuyinto enhle kakhulukazi ukuthi khona amazwe i-EU, ama-diplomats, lamanye nje amazwe imanyane eminengi-mnengi ikhulume ngalizwi linye, isola, ichothoza isenzakalo lesi esibe senzakaleyo. Bekungaba kuhle kakhulukazi ukuthi khona aluba vele mhlaka 16 April kompana kuqala ukutshaywa kwabodadewethu laba be-Country Park izelamani zakompofu kwahlala kwaba lokuhlokoma. Manje kukhanya kumelelwe ukuze ukuthi kube lokuphinde kalo isehlakalo esibi futhi eHarare lapho kuthunjwe kwahlukunyezwa khona odade abathathu futhi kube lokuphuza. So kungani kukhona ukuthi khona kulabanye abantu abalamalungelo odla nxa engahlukuluzwa kulokudonsa. Le ngikhuluma imbono ephuma kuZulu ikakhulu ngapha ngahlangothini lakobulawayo labanye nje abantu abade kwenanzela ukuthi khona udaba lolu siliphuzele. So uthi ngakho mphana ukuthi nxa kungavele kutshaywe oyedwa kumbe kuhlunyezwe oyedwa kuhle kube lokuhlokoma, hhayi ukuthi silindele. Abanye bathi mhlawumbe nga lokho okwenzakale eHarare kwenqatshayiwe ngoba amehlo omhlaba wonke athi uzabuvele kusikhulumende weZimbabwe ukuthi kanti kwenzakaleni kumantombazana kompofu kodwa kwekeleyiwe lokho khona kuhlukonywa kathesi lanxa kube kuphuziwe. Kodwa siyakubongela ukuthi khona linyathelo elithethweyo esikhangelele ukuthi khona uhulumende weZimbabwe kumele azinyuke amakhwapha abone ukuthi kahle kahle kwini okwenzakalayo elizweni kukakhulukazi ngokuhlukuluzwa kwabomama.
Ungomunye wabantu abake bahlukuluzwa labanye bakho elisebenza lonke, lithini ngokuphathwa kwalaba abahlukuluziweyo?
Njengenhlanganiso yehoza usiphatha kabuhlungu kakhulukazi lokho ukuthi khona omama baqhubekela behlukuluzwa kusiya phambili and ukuhlukuluzwa kwangikhona ngokuya ecansini. Singananzila sithathe eHarare lapho sinanzela ukuthi khona bahlukuluziwe bathintwa izitho zabo ngendlela engayisiyo ukuthi vele nxa uhlukumeza umama ngobunguye bakhe. Sinanzela kobulawayo lakho bathukwa labo osisi be-Country Park, bathukwa ngezinqe zabo, bathukwa ngobuyibo babizakhiwo zabo, baphinde bathukwe ngolimi abalukhulumayo. So ma amapholisa ekhangele omama abona nje into zokuthi bangazidlala ngazo santando kungakhathalakiliyo, kuyikweyisa lokhu ngoba sibona ama-gender insults and assaults and then sise sikhangela futhi sikhangela ukuthi kulama-tribal insults. Sithi yebo kambe siselizweni elilesisekelo sombuso welizwe elivikela amalungelo oluntu kanye labo mama kodwa kuqhubeka kusizakala mahlayana nje okhangela ukuthi sikhangela ukuthi njengenhlanganiso yokuza abantu laba bajeziswe babanje bajeziswe.
UNkosazana Magodo Ngamahlangu ngowenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ewoza. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lolwela amalungelo kaZulu uMnumzana Difa Dube.
Into abayikhulumayo into eyisifiso saye wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthi abone iZimbabwe isiba yilizwe elenza noma elazi ukuthi abantwana beZimbabwe iwini okubalungeleyo ikwini okungabalungelanga. Ngoba into yokuqala njengokuba sesabona iziphathamandla zikhuluma ukuthi nxa kungumntwana kungenza njani, yiko kanye kunalokhu umbuzo oyi yiwo ofanele ukuthi iziphatha amandla zelizwe lakithi bazibuze ukuthi nxa kungaba abantwana kungabaphatha njalo ukuthi into le iyenzakala ngalendlela. Into engalunganga amazwe amanye lawa adlelana leZimbabwe noma afisa ukuthi ayakhe ubuhlobo obuhle leZimbabwe abafisa ukuthi basebenzisane lelizwe leZimbabwe ngezandla eziklini, ngezandla ezingelayo udodi. Kodwa ke isixwayiso mina engingazitsho, ngingaxwayisa ukuthi inkokeli yakithi abakuthathe lokhu abakuzwa kukhulunywa ngabanye abantu noma abakuzwa kukhulunywa ezalwane zeZimbabwe bengakutshayi indiva. Abakuthathe ukuthi kube yinto eserious, abakuthathe kube yinto abayenza ngenhliziyo zabo zonke betshengisele ukuthi bona le nto le abasayifuni, into abayifunayo bafuna into enjani. Kodwa ke asazi njalo ukuthi nxa kunje ukuthi iyabiza phetha njani, ngoba esikhathini eziningi sidwala ukukubona kutshaya indiva nje into yakhona kwenzakala sengathi ayikho into eyenzakeleyo.
Yena uhulumende Dube nxa evumela ukwephulwa kwamalungelo konke lokhu esikubonayo, kakunanzeleli yini ukuthi kuphazamisa imizamo yakhe yokudlelana kuhle lamanye amazwe?
Kungumbuzo omkhulu lo baba uNkomo obuzayo, ngoba kwesinye isikhathi ziningi ezinye izinto isigameko ezenzakalayo okuthiya abantu bezibuza imibuzo eminingi bedinga impendulo bengayitholi. Ukuthi nxa ungumuntu akekho umuntu owake waphila eyedwa emhlabeni engaphilile abomakhelwane mhlawumbe engaphilile abanye abantu abambisane labo impilo, okuyikho esikuthoyo ukuthi ukubambisana lamanye amazwe noma kungabe kungamazwe ase-Europe noma kungabe ngamazwe asempumalanga noma ngamazwe angenhla noma kungabe kuyiwaphi amazwe noma ngamazwe ase-Afrika wonkana, wonke amazwe nxa kungamazwe alobukhokelo buqotho badinga labo ukuthi bebabambisana labanye abantu ngendlela eqotho njalo ngendlela ehlambulukileyo. Okuyinto engayisiyo nto edinga mhlawumbe ukuthi aso rocket science, yinto esegcekeni engadingi mhlawumbe amaprofesa ukuthi baze babuye bavule ama-section athize ukuthi mhlawumbe omunye umuntu aza kuzwisise khona lokho.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu, sixoxela ekwelebhilitane. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leChronicle lithi abanye abaphila ngokuthengisa ezitaladeni koBulawayo sebeqalile njalo umsebenzi lanxa bengakavunyelwa ngokusemthethweni. Inkundla yezimlife.com yona ithi owake waba yisiphathamandla senkampani yezesa umnumzana Joshua Chifamba utholakale emsulwa inkantolo izolo kucala lenkohlakalo abeletheswa. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani bakwethu, mina nguChipho Gumbo ngosikhobo namethembe Cholocho. Ngiyezwa lapha abantu bakhala kakhulu ngokuswela ulwazi ngohlupho lwe-corona. Kodwa thina ngapha endaweni engikuyo asilalo uhlupho lolo kangako, ngoba abantu abaningi balolwazi ngecorona. Silama VHW ethu asifundisayo ngaso sonke isikhathi. Silayo uDocus Gumbo, silayo uOthilia Thebe ngama VHW akithi lapha esikhona bayasifundisa ngecorona. Siyabonga ukuthi sathola abantu abasincedisayo laloba liza si-affecta leli gciwane le-coronavirus. Sibonga ukuthi liza si-affectela kwelikhatshana ngenxa yokuthi ulwazi silalo. Silayo iklinika eseduze lathi iSamawuru, lakho ulwazi uthola khona mayelana nge-COVID-19. Basifundisa i-social distancing emagedini, silalo lokho abakubiza ngokuthi izigubu gear, ngoba silazi impompi lapha emakhaya. Silama izigubu gear agejelwe emagedini, mawungena nje igedi uyageza lokhu senzani, sihlala sigeza izandla. Ngithe ngithathe leli thuba ke ngibonge lolu lwazi abasinika lona, abasifundisa lona mayelana lomkhuhlane we-COVID-19. Ngiyababonga laba bantu, ngoba kungayisibo alubana asazi lutho lezinto. Lo siyabonga ukuthi ezitolo lapha nxa uhamba kunanyathiselwa amaphepha, fika ufunde ukuzuzwisise. Sibonga ukuthi abhalwe ngesiNdebele esisizwayo. Nxa ngabe mbalile, ngiyatshela umuntu ongakwanisi ukubala, silabantu abadala. Siyabonga ukuthi siyafundiswa ngolwazi lwe-corona.
linjani bantu be studio 7 nyavingelela hayi ngilapha lapha kwele South Africa kodwa ngiyinzalo yeZimbabwe ya angile problem manje angila inyinyi indlela yokuxhumana lani ngaphandle kwakhona lapha esigabeni sikaMasendu lapha nePlumtree komuke kuthiwa komuke kulo malayitha laphana othiwa nguDiyeli ya wenza into engayithandiyo njalo engeke ithandwe ngumuntu uloku ethwala amadabula apho ecrosa lawo esiye egoli ebuye futhi abuyele egoli and akascreenwa akachekwa akayenziwa lutho so iconcern yami ukuthi khona mayebuyele ekhaya laphana uzothelela abantu basekhaya umkhuhlane wecorona so engikucelayo lingavezi le gama lami kodwa ke ake li-alame nje uchief Masendu li-alame amaphoyisa akomadlambu zokuthi aqaphele lowo muntu ngikhuluma sowulele letha abanye amadabulapu lapho egoli esuka lawo ePlumtree ekhaya khona le uyabuyela futhi esiya kuphi ekhaya ulo mkhuhlane kala mkhuhlane akula mntu oyaziyo kodwa kumamazwe ngamazwe izinto zinje so umkhuhlane lowo ngaba khona esigabeni emakhaya ambona ukuthi khona into engalunga abantu be-studio 7 ngiyacela lisize lihambise umbiko lwe naphe libone ukuthi khona ungayafika khona usebenze ngoba ngiswele enye iplatform ngiyazi yona leyi kuphela so ngicela nje lingavezi igama lami indoda lowo kuthiwa ngudiyeli ungumalayitha angiyithandi indaba yakhe ngenxa yokuthi ekhaya laphana akula mithi njalo akula zibhedlela kuse-reserve akula ma-ambulensi akula lutho but ma engafika lo mkhuhlane lo ekhaya ethole kulo mngcwabo xhawulana labantu ezitolo axhawulana labantu uzasiqedela abantu usesigabeni sikachief Masendu eMasendu central komuke
siyalibingelela kustudio 7 silivuka njani kunye wonke labalaleli lo okhulumayo usis N khuluma ngiseHaveron into engifuna ukukhuluma lapha ukuthi kambe shiwa abazali shiwa labantwana bangaba lokho bebhizi befuna ukuthi izikolo zivule begijimele ukuyabhala imihloliso sho uqakathekile imfundo lempilo yini yebo yimfundo iqakathekile kodwa nxa umkhuhlane lolokhu umemetheka kangaka umntwana noma umnyaka ozayo uzaphinda kulokuthi ahambe esikolo evule izikolo ethathe umkhuhlane abuyothela abazali afe futhi lala abazali bafe ngitsho bona yimpilo esingasekho yena le ukanti-ke noma kade bengahlala kungavuli izikolo balandele iziqondiso zikahulumente umnyaka ozayo buyafika buyakwanisa ukuphinda bhali kulokuyokhalela ukuthi ahambe esikolo izikolo zivule ubhala imihloliso kuyini shiwo umhloliso ngaphandle kwempilo yomuntu impilo iqakathekile kule mfundo abazali shiwo hhayi
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeBotswana lizaqala namuhla ukuvula izikolo lamabhizimusi obekuvaliwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. ELeSouth Africa lona lithi kulosana obelulensuku ezimbili kuphela luzelwe olubulawe yi-coronavirus kulelo lizwe izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe yi-coronavirus kuleli lizwe selikhwelile laya ku-94,900. Asebebanjwe yilo mkhuhlane sebephezu kwe-1.5 million. Izolo khona kufe abantu abedlula 1,500. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumatshumi amane lasitshiyangalombili 48. obe ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mutodi uxotshwe umsebenzi ngumongameli Mnangagwa izolo ngemva kokuxabana labaphathi Ntambo bezanu PF. Amazwe angentshonalanga sechotoze uhulumende kaMnangagwa ngokuqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.